Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani litshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-11 Mbimbitho 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumende. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube lobaba uChris Boucher bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo. Abafike khona batshelwa ngamapholisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTrade Court koBulawayo lamhlanje. Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we-Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokho lisephulwa elizweni, njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokungumnyaka owodwa selokho inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele, ipandemic ngesilungu. Ingcwethi zezempilakahle zithi uhulumende bamazwe omhlaba kumele baqakathekise uhlangothi lwezempilakahle, njalo kumele bahlale bebeke imali eceleni yokunceda lapho okuthe kwaqhamuka ubhubhane lomkhuhlane onjenge COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngemva kokuba abe ubethe iCOVID-19, sokuludubo olukhulu oluhlasela amazwe omhlaba ipandemic. Amazwe amaningi aqalise ukuvala imingcele, amasekithali, izikolo, izinkonzo lokunye phansi kweziqondiso ze-lockdown, okwahle wadala ezinye inhlupho ezinjengokuphazanyiswa komumo wezomnotho owezempilakahle lezinye. Ingcitshi ezicubungula ezempilakahle nenhlalakahle yabantu zithi ukuphathwa kolumkhuhlane kuveze amaphutha enziwa nguhulumende weZimbabwe ukungathuthukisi uhlangothi lokulondolozwa kwempilakahle, ekhetha ukuthi iziphathamandla zakhe kanye labalemali bayekwelatshwa phandle kwelizwe. UDokotela Garishaba uthi iCOVID-19 isibeke emgceke ukuba ukuthuthukiswa kohlangothi lwezempilakahle kuqakathekile.
Uhulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumende. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Owakoba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano uDr. Henry Matsorera uthi ngabe leZimbabwe lalungisile okuqinileyo kulaka lomkhuhlane laluzaba ngcono.
Our worry really about people dying of COVID-19 is that we
ukusikhathaza ukuba sinabantu ababhubhayo besezibhedlela ezilabantu abaneminye imikhuhlane engaso
COVID-19.
Umnumzana Pride Mkono uthi umkhuhlane we-COVID-19 ukwenze kwabasobala ukuba uhulumende kumele ahlalele imali yokunakekela abaswelayo.
Abayanga labaswelayo kumele benikwe ama-social safety nets nguhulumende, ngoba abaningi babo bephila ngokuzisebenzela bethengisa emgwaqweni, abanye besachaya i-cross-border trading. Ngenxa ye-lockdown abasakwanisi ukwenza imisebenzi yabo leyi.
ezinye ingcitshi zithi kuyajabulisa ukuba uhulumende weZimbabwe ngomunye wabohulumende asebethenge ijekiseni lokuzivikela kulomkhuhlane. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa ijekiseni le-Sinopharm vaccine kumaviki asanda kwedlula, umsekeli kamongameli welizwe engiyinjalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga uveze ukuyithemba ukunceda ekumilaneni nalomkhuhlane.
Sinopharm vaccine, which was confirmed to be 79%.
I-Sinopharm vaccine ngatshelwa ukuba iyasebenza. Siyakwazi ukuhlatshwa kwami kutshengisa ukuba ngiyathemba ukuba i-Sinopharm iyasebenza.
Sinopharm, I have received my COVID-19 vaccine jab.
Umkhuhlane we-COVID-19 wahlasela umuntu wokuqala eZimbabwe mhlaka 20 Mvimbitho womnyaka odlileyo, njalo intatheli izindaba uZoruru Makamba nguye owaba ngokuqala ukubulawa ngumkhuhlane lo mhlaka 23 Mvimbitho. Ingcitshi ezicubulunayo zomnotho zithi i-COVID-19 ukuvalwa kwamakampani kwaphambanisa kakhulu isimo somnotho esasivele sibhekane lezinye inhlupho. Kunje sekunabantu asebehlole bafunyanwe bele-COVID-19 abazinkulungwane eziphezu kwamajumi amathathu 36,310, njalo isibulele abantu abaphansi kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,489. Ingcwethi ezicubulunayo zomnotho zithi i-COVID-19 inikeze isifundo esikhulu sokuba uhulumende weZimbabwe kumele ahlale elungile ukumelana lenduko ezifana nalezi. Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi loba nje amanye amazwe afana laboMelika, United Kingdom, Canada, South Africa namanye aphuma lenhlelo zokunceda izizalwane zawo ngemali okuluhlelo olwehlula iZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abayizifundi zemakolitshini lamayunivesithi bathi lanxa eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba liphakathi kokulwisana legciwane le-coronavirus, bona sebelungele ukubuyela ezifundweni eseziphanjaniswe umnyaka wonke yilolu bhubhane. UJingani Shoko, ilunga lelihlanganiso elwela amalungelo abafundi eyezinasu, uthi njengabafundi sebelinde ngabomvu ukuvulwa kwezikolo. Kodwa uShoko utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uhulumende kuzamele abone ukuthi impahla yonke edingakalayo eyokuvikela ukuthelelwana lula kwegciwane le-coronavirus kukhona ezikolo.
Thina njengabafundi sesilindele ukuvula kwesikolo ngoba sacina udala ukufunda, sicine ukufunda ngomnyaka ophelileyo. Kodwa isikolo siyafuna ukuhamba ukuthi sivule, kodwa with the prevailing circumstances awe COVID-19 kuzaba nzima njalo ukuthi isikolo zihambelele phambili lokhu sifunda, ngoba sananzelela ukuthi ngomnyaka ophelileyo isikolo zike zavulwa kodwa kugcine seziphuthumezwa ukuthi zivale emva kokubona ukuthi abafundi bebesebe ku-risk ngenxa yama-cases ade sitholakele. So ukuvula kwesikolo sikukhangelele, kodwa uhulumende ngendlela ayenza ngayo akutshengiseli ukuthi izikolo zingavulwa abafundi bonke they will be safe.
Ubona ngani izikolo sezilungiselele na ukuvula kulesi sikhathi ilizwe lisalwisana nge-COVID-19, igcikwane elike lamemetheka okumangalisayo esikolo?
Iqiniso ukuthi izikolo zi-under-resourced to open. The problem eyenzakalayo ukuthi uhulumende uyapronounce ama-resolutions without involving the major stakeholders or the necessary stakeholders kuze isikolo zivule. Government kumele ibuye ithi yona chip in into the issues ye-PPE yenza ukuthi sivikele umkhuhlane we-COVID. Njengoba sibonile ngomnyaka ophelileyo izikolo zigcine sezivalwa emva kokuthi abantwana e-St James nezikolo ezinjenge Plumtree naseThekwane betholakale bele i-COVID.
Uhulumende uthe usefakile impahla zonke ezifunakalayo ezigoqela ama-mask, ama-sanitizer lokunye okutshiyeneyo ukuze i-COVID-19 ingamemetheki ezikolo. Uyakhuthaza njalo ukuthi izikolo ziqhubeke lohlelo lwe-e-learning ukuze abafundi bangaminyani ezikolo. Njengabafundi lokubona njani lokho?
Uhulumende izikolo zize zivulwe i-January terms ukuthi konke sokukhona, konke sokuright, ama-mask le-PPE eyani ukuthi izikolo zivule, but zavulwa izikolo from there there was a lot of chaos. Zingaphi zakhona thina we are on the ground. Thina njengabafundi kathesi isikolo zemfundo eyaphezulu singathi kona ama universities sebekhweze ama fees. Njalo udinga umangala ukuthi last year we did not learn but we were made to pay the fees. Now kuthiwa sibhadale futhi ama fees.
Ngomnyaka odlule sibone ugatsha olubona ngezemidlalo kanye labatsha benikeza abafundi ezikolo ezijeneyo ama smartphone ngemichina ejeneyo ukuze benelise ukuqhuba izifundo zabo ngemfanelo phansi kohlelo le lockdown. Yini umbono wakho mayelana ngemizamo kahulumende ukuthuthukisa abafundi ikakhulukazi kulesi sikhathi beqhubeka bekhuthaza ukusetshenziswa kwe-e-learning ukuqhuba izifundo zabo?
Ukwenze ngahulumende ekupheni abafundi esithikho nama-smartphones into encomekayo kakhulu, njalo sibona ukuthi abafundi bazenelisa ukuthi bethi access e-e-learning. Kodwa into ebuhlungu ukuthi ama-smartphones lawa kaphunga usebenza kungela idatha. Idatha yiyo eyenza ukuthi ama-students enelise ukuthi benze i-e-learning. Sikhuluma nje idatha isikhwelile, it's beyond ama-students reach. Singacela kakhulu ukuthi uhulumende ekwanise ukuthi abafundi bethole idatha elingani lichiphile. Lokhu kungenzeka ngokuthi the responsible minister kumele engage ama-network operators kube nedatha labafundi. Sike sabona amanye ama-college, ama-universities benegotiate for a lower prices of data. Kungaba ngcono ukuthi uhulumende laye engangenela esicelele njengabafundi ukuthi sikwanise ukuthola ama-data achiphileyo kulezi ndawo lapho esikhila abafundi khona, lapho ngela network khona obuyenza ukuthi umuntu enelise ukubamba i-learning. So kusuka kube nzima njalo endaweni ezinjalo.
Lo ngumnumzana Jingani Shoko, ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo lezifundi ezinaso. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 eseHarare. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party asemiswe phambi kwamapholisa eCentral Police Station behlolwa ngumnumzana Ambrose Floyd ukuba yibona ababekhona entabeni yezinduna andibana bayemiswa edale likamantshi eTradegold kobulawayo lamhlanje. Kuthi lo mongameli weMthwakazi Republic Party laye usedingwa ngamapholisa lamasotsha ahlome ecalwa ngokutshaywa amapholisa entaba zinduna. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi kwedwali elikamantshi eTradegold Building bavalelwa ejele leGrey Prison. Bazaphendwa edwali mhlaka 16 Ndindito belinde ukucela imali yesibambiso ibail. Ekhuluma ngemva kwedwali likamantshi eTradegold Building, igqwetha elimele amalunga eMthwakazi Republic Party umnumzana Chris Butcher Dube uchaza impumela yedwali.
Sinezibotshwa ezingu-9 beyitheswa icala by public violence. So singenile ke court sa appear, I think provincial magistrate Mr. Sangster ishuchisibe kunguTerry Chakabuda. So ayisiqhubile ngenxa yokuthi phose zonke izibotshwa zinamanxeba amanye akhanyayo lemehlweni. Sicelile ke kumantshi ukuthi anqume ukuthi zihambe ziyehlolwa ezibhedlela njalo zelatshwe. Ngemva kwalokho ke sesizabuyela ecourt futhi ngeTuesday next week sesisiyawenza ama-bail application.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abalisa uSibongile Banda, uThinos Nkomo, uMongameli Mlotshwa, uAlbert Moyo, uAkim Ndebele, uBusi Nkomo, uWelcome Moyo, uNkosilathi Ncube babotshwe izolo. Kuthi amalunga aleli bandla abalisa uNxeba Lendoda Ndlovu, uGladwell Ndlovu, uNqobile Moyo, uNtuthuko Khumalo, uMuzi Mlotshwa, loLwazi Khanye badutshulwe izolo ngemva kokubhikisha phambi kweCentral Police Station. Kusanjalo umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ucatshile kulandela ukudingwa kwakhe ngamapholisa lamasotsha ahlomile ecalwa ngokutshaya amapholisa entabeni yentaba zinduna. Umnumzana Moyo uchaza isimo sakhe.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube lobaba uChris Boucher bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela kuphela ngeqala lalabo abangu 9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapolisa abe CID law and order ukuthi bayangidinga mina lo Patton Ncwaba besithi ngomvulo yona lo odlulileyo mhla ka 8 March 2021 mina lo Ncwaba sitholakale sitshaya amapolisa labantu baka Floyd Ambrose entaba zintuna mountain okuyinto abathi bangidingela yona okundlanisayo ukuthi kuyamangalisa ukuthi iZimbabwe iphethwe ngabantu abalamanga kangaka abantu bomthetho ngoba yimi engadresa amapolisa ngisithi abangabi selectively ngabe ukhethe umthetho ngoba sesisho ukuthi uAmbrose nguye isigangi ohlukumeza uDevs bakuzwisisa babuyela kodwa namhlanje sengodingwayo ngecala lokuthi ngashaya amapolisa layo uFloyd
ilunga lebandla lezanu PF uHonorable Joseph Chuma usole isenzo samalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ngokuyabhikisha eCentral Police Station
into enziwe ngabalandeli beMRP isuke yaba luhlazo kakhulu ilizwe lethu leZimbabwe yilizwe elilemithetho okumele ilandelwe ngezikhathi zonke iye bengabe bebe lento yabo ade begijimisa enhle ukulwela umuntu oxotshwe endaweni yena umthetho usithi yena abe nguye okhonapho kodwa ke usuka bona bese bethatha umthetho befake ezandleni zabo sebehamba ke sebesiya yenza umsindo e-police station akusikho akukho emthethweni njalo asingeke sakuvuma khona okunjalo
abalwela amalungelo oluntu sebethe basola ukudutshulwa ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party bethi uhulumende ulokhe eqhubeka ngesandla esilukhuni namhlanje emzikini yakobulawayo bekulamasotsha lamapholisa ahlomileyo ngesikhathi kuyiwa edale lamalunga eMthwakazi Republic Party ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini weSave Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokhu lisephulwa elizweni njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Umkhosi lo unanza okwehlela abantu abatshaywa ngamapholisa ngomnyaka ka-2007 besiya emthandazweni lapho okwalimala abaningi njalo kwabhubha umnumzana Gift Tandare webandla le-MDC ngemva kokudutshulwa. Ezinye inhlanganiso eziphatheke kulumbuthano zibalisa i-Crisis in Zimbabwe Coalition eyiyo eqoqe umkhosi weZimbabwe Divine Destiny leZimbabwe Congress of Trade Unions. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Nkululeko Sibanda. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, obekhona kulumbuthano wethula umbiko wakhe.
Inkuthazo enkulu efakwe nguPresident Chamisa yokuthi umnyaka ka-2021 kufanele kube umnyaka wokuletha izizalwane zonke zeZimbabwe zivela kumalunga amaningi atshiyeneyo zisebenzela ndawonye ukulungisa ilizwe lethu.
Kulabanye labo abade bekhuluma kulo umbuthano awakhe amazwi singathi abehluke ngani njalo egxile ngaphi?
Okuqakathekileyo ukuthi umbuthano kungumbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela ukulunga kwelizwe bebelande ukuzoqinisana lokukhuthazana ngodaba lokuthi kufanele ngalomnyaka kusetshenzwe ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe lisizakale kulezi nkathazo ezikhona manje. Ngalobo hlobo mbone ngani inkuthazo zabo bezifana, bebekhuthaza nabonke, bekhuthaza njalo izizalwane zelizwe lethu ukuthi zisebenze nzima yalo zizilungiselele zisazi ukuthi nxa zona zingasebenzanga iZimbabwe kayisoze yafika esibangeni esifanele njalo yasephiwa umdala.
Sesiqathanisa okwenzakala ngaleso sikhathi lanamuhla sokulomahluko yini?
Siyabona ukuthi emalengeni amalutshwane adlulileyo kuphume umbiko ovela ku-Freedom House sithi wona ilizwe leZimbabwe linganiselibuyela buyela emuva kakhulu ngendaba ukuncindezela nokuswelakala kokukhululeka kwezizindaba zakuleli. Ngalolu hlobo ngibona ngani umsebenzi osafanele wenziwe mkhulu uyafana lo ofanele wenziwe ngaleso sikhathi, kodwa singathi umkhakha esesisebenza sikuwo ngalo siwehlukile ngoba kathesa abantu esebenza labo bakhanya ngani vele okokuthi ukukhulunyiswane njalo ukuthandilizwe kungani kuyabehlula.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, ubexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi elandula ukuthi kulokho kuphulwa kwelungelo loluntu elizweni. Ulayitok lamhlanje uhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni lobhubhane lwe-COVID-19. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa useke wasolwa ngabanye abathi ungumlomo ongagcwalelwa mfula ngoba engohlala ekhuluma nje kodwa engathathi amanyathelo. Kodwa liviki uChamisa ubeke sobala inhlelo zebandla athi zicanda umhlahlandlela wokhetho oluzayo. Lokhu kuthiye abanye belokhu bengasuthiseki besithi bazoyicela isivuthiwe lanxa abasekeli bakhe bemtshayele ihlombe besithi amazwi akhe ayabapha ithemba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Okuliqiniso yokuthi akuthoyo kuliqiniso, okuluhlupho yokuthi beyond ukukhuluma utando fazethe bonke ziqine, uzimisele yini ukunikeza lobo bukhokheli, uzimisele uku-inspire amaZimbabweans ukuthi maZimbabweans asiphakameni sifuqeni uncindezelo lolo olukhona, ngoba uncindezelo lolo olukhona abantu bamnika usekelo. So njengoba bamnika usekelo okudingakalayo ukuthi enikeze ubukhokheli.
Nanto ke udaba umnumzana Chirodza
uzanzela ukuthi umnumzana uChamisa ukhulumile ngendaba ye-COVID ukuthi isetshenziswa ukululaza umthetho ukuthi khona akusila ma-by-election kwakathesi. Abantu bayathotha e-parliament, bathotha emakhansilini. Uhulumende akwenze ukuthi laba abakuhlangothi lukamonzora umbeni ngukhuphe bangene ku-council umbeni ku-parliament, kodwa bekwenze kube nzima ukuthi umuntu oyabe emelele ibandla likamnumzana uChamisa. Kuzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ngani ngendaba yokuhlukuluzwa kwabantu, ukuthi umbusazi wangikhona vele usayiwo lo esasiwukhangele njengoba phela sinabazali abahamba empini yenkululeko khonokho ayisikho esasiwukhangele njengabantu besibaba. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ukhulumile ngokuthi okwamanje kukhanya vele uhulumende uzama ukuthi epanike ibandla le-MDC Alliance ngoba phela alisavumanga ukuthi linqotshiwe ngubaba Mnangagwa.
Mnumzana Fuzwayo, sizwile ukuthi ekhuluma lapho ubaba uChamisa abantu bathi bona useze waphuma lapho abengani utshone khona engazwakali engakhulumi, kodwa nanku sebembone waze wakhuluma. Kungakuthembisa yini ukuthi usezaqalisa ukubopha zisine njengoba ukhetho solule minyaka nje emlutshwane ukuthi lwenziwe?
Umbuso we-dictatorship awusiwo ukuthi uphikiswa nje ngokuba abantu yabancenga. Sibusayizigebengu abantu umbuso bodlalela. So akulandlela yokuthi so laba abantu yena ukudingelela ayisikho kuzikhululeke ngokwekatana. Ukuthi ekhiwe, pastacha zakhe ekhiwe, te i-amazwe, ekulukutare na yungu, ukuthi singancedisana njani ukuze sibone ukuthi siyenza njani njengelizwe. Kodwa engahlala ethule isikhathi eside kukanje nzima ngoba abantu bafuna besibaa-individual sekunikeza njengendlela ababika yena abalunikeza ngo-2018 baqathekile ukuthi bengakunikisela njengalojana odepikisaweemsebenzi ujana lwana uthengisile ukudifya nokurezista so laybeke kukekanye lilo ukuthi engamncengi lobaba kodwa azifuqane abantu laba bazamnikeza usekeni kodwa ngahlala ebelokesithi god is in it unkulunkulu uncedisa abazincedisayo so kuqakathekile ukuthi esukume ekhulume labantu njengoba omkomo wakhuluma labantu bezimbabwe bonke bakubona kufanele ukuthi besukume beyefuqa ibholo la kuqakathekile ukuthi ekhulume inimina that eza inspire abantu besukume bezikhulume kodwa ngahlala ebhale sithi god is in it
ye mnumzana Chiroza siyabona ukubana uphethe udaba lokuthi sokuza kumele kulungiswe indaba ezihambelana lokhetho ama-electoral reforms asoze sibone nakufanana futhi isikhathi sesifike sokhetho kuthiwa isikhathi asayini
ngakhuma ngama-electoral reforms ama-electoral reforms siyazi mhlophe ukuthi izeki angithi izeki kayikho independent kayizimelanga yodwa izeki bona labantu zananzelela ohostla igwana amameja ku-army o-Innocent Ncube bonke laba nabantu be-army isikhalazo se-MDC vele besisokuthi abantu abavele besebenza ku-army lakumanye ama-security sectors abaphume lapha izeki ibe yinhlanganiso ezimele yodwa emelele ukhetho hatshi ukuthi ibe yilokhuzeni liqembu elabantu abavela kuhulumende ngoba phela umuntu nxa eku-army uyabe evela ku-army uyabe esayine abayithi yilokhuzeni i-oath eyokuthi yena uzakwenza konke okwenza ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhubekele phambili.
Umnumzana Swither Njirohotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo. Kwezemidlalo, abadlali beqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors abadlala besekhaya bakhangelelwe ukuqala amalungiselelo awokudlala leqembu leBotswana kanye leZambia kusasa. Kusithi abadlala kwamanye amazwe bazabuya mhla zingamathumi amabili lanye. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imanager yeqembu lama-Warriors uWellington Pandari uthi basaselalo ithemba lokuba abanye abadlali abadlala phetsheya kolwandle bazabuya ukuzokuba yingxenye yeqembu lama-Warriors elizadibana leleBotswana kanye leleZambia kumkhankaso we-Africa Cup of Nations.
We're going to start our camp on the 12th, that's on Friday, that's for the local.
Amalungiselelo ethu azaqala ngolwesihlanu mhla zilitshumi lambili lapho abadlali abadlala besekhaya kanye labaqeqeshi abazangena khona enkambeni kodwa abasoze babuye bonke abadlali abadlali besekhaya abakuluhlu lwabadlali esibabizileyo. Lokhu sikwenza ngoba sisasele themba elokuba abanye abadlali abadlala phetsheya olwandle bengagcina bebuyile ukuzoba ingxenye yeqembu lama-Warriors.
Abadlala emazweni ayingxenye ye-United Kingdom bayaliswe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors ngoba inkokheli ze-UK zifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe alengozi enkulu yokuthola umkhuhlane we-COVID-19. Umpandare uthi babize abadlali ababalisa uKevin Moyo, uLast Jesse, uPerfect Gwende kanye loTakuzo Chimwemwe ukuthi bazothatha indawo zalabo abadlali abavinjwe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors. Umoyo loChimwemwe badlala elizweni laseZambia, uJesse useSudan kuthi uChikwende useTanzania. Iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukusuka kuleli mhla zingamashumi amabili lane lisiyadlala leleBotswana ngosuku olulandelayo. Ngemva kwalowo mdlalo lizaphenduka kweleZimbabwe mhla zingamashumi amabili lesithupha selizolungiselela ukuzodlala leleZambia mhla zingamashumi amabili lathoba munemunye. Womathathu lawa mazwe akusuka sika-Group H kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-AFCON ozaqhutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu le-Algeria yilo elincinte kusibaya sika-Group H kusithi iZimbabwe, iBotswana kanye leZambia zilwisa ukuqeda zisendaweni yesibili lazo zithole ilungelo elokuyadlala kwele Cameroon. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sokungumnyaka owodwa kodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usoludubo umhlaba onke jikelele. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Police amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTradegold kobulawayo lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangezwanga indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.